siyabonga jonga lo Chris le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 9 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Mota emhlophe iIsuzu KB kwaphuma amadoda angu 5 aselupha icala elokuthi kuthiwa utshontshe inkomo, bambamba nje bamngenisa emoteni basebesuka bagijima bahamba laye. Akwaziwa okwakathesi ukuthi baye laye ngaphi.
Kubotshwa u-Itaitsamara intathelizindaba eyande ukukhokhela uhlelo lokutshengisela i-Africa Unity Square ekhuthaza umongameli Mugabe ukuthi asuke esihlalweni.
Hayi, thina lokhu esinekhonokho njengobuspeaker wake watsho nje ukuthi hayi, lapha yikuxabana kwabantu abomuzi munye, so abahambe beyekhulumelana indaba yabo ngoba sikuxabana nje singumuzi munye kodwa lokhu esinjongonye.
Ibandla le-MTC Renewal Team lithi umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda kasoze enelise ukunquma kusicelo se-MTCT esokuthi amalunga aleli dale kanye lawo Senate asekubandla le-renewal axotshwe edale.
Umongameli Robert Mugabe uthi ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza udaba lwabaxotshwe kuzana uPF ngeviki edluleyo. Umnumzana Titmas Muntasa lomnumzana Rukari Kombo asebekhweze udaba lwabo emthethwandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umnumzana Itai Tsamara intathelezi ndaba ikhokhela inhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square uthunjwe lamhla ekuseni egelwa inwele ethunjwa ngabantu abangaziwayo. Utsamara obenxuswe ukukhuluma emhlanganweni webandla le-MDCT izolo eHarare uselesikhathi etshengisela i-Africa Unity Square sithi umongameli Robert Mugabe kasuke esihlalweni. Izolo utshele umhlangano we-MDCT ukuthi yena labanye bakhe bazimisele ukungena ezitaladini betshengisela ukuthi uMugabe asuke esihlalweni. Usebotshwe waphinda watshaywa kaningi-ningi kodwa kayekeli umsebenzi wakhe. Umnumzana Charles Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi abantu abahlanu laba abathumbe uTsamara bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO.
Ye, namuhla ekuseni u-Itai Tsamara uthe esemzini wakhe nje esagelwagelwa inwele kwasekukhanya kufika imota emhlophe i-Isuzu KB kwaphuma amadoda angu 5 aselupha icala elokuthi kuthiwa utshontshe inkomo, bambamba nje bamngenisa emoteni basebesuka bagijima bahamba laye. Akwaziwa okwakathesi ukuthi baye laye ngaphi.
Bakhulumile ukubana inkomo lezi zicatshe ngaphi?
Kabazange batsho ukuthi inkomo zakhona zitshontshwe ngaphi kumbe icala lakhe ngelanini. Kabazange batsho lutho.
Yena lo umuntu ngokumazi kwenu uyini? Ulipholisa yini?
Simazi esebenzela uhulumende kaRobert Mugabe ngale department abayithi nge-security okuthiwa yi-peace.
Manje lihambile yini ukuyabika emapholiseni lolu daba?
Yes, sihambile kusukela ekuseni sayabona abazomthetho sidinga ukuthi bengasitshela na ukuthi ngaphi, kodwa bonke bayala ukuthi kabanakwazi ukuthi kungaphi.
Manje sikhuluma nje ngobani abanye abaliphathisayo ukumdinga?
Okwakathesi nje ngaphandle kwabeZimbabwe Lawyers for Human Rights akula abanye. Yithi nje lo mbambaniswa owama-youth awempikiswano wembambanzi zonke awalapha eZimbabwe okuthiwa yi-National Action Youth Alliance yibo kanye abasincedisayo ukumdinga. Okokuthi kungafika kusasa engatholakalanga kuyabe sokusitsho ukuthi kumele sibone ukuthi singenzani elakusasa.
Izolo uTsamara ubikwa laye engomunye okhulumile emhlanganweni we-MDC ukuba ukuthi lokho akula na kwenza lokuthunjwa kwakhe lo.
Yikho okunye okubangele ukuthi athunjwe okwanamuhla ngoba ukuba kwakhe phakathi kwe mbuthaniso we-MDC lokukhuluma kwakhe yikho okubangele ukuthi abezomthetho bamthunde okwanamuhla.
Lo umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye Occupy Zimbabwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Icelele MDC elibizwa ngokuthi iMDC iRenewal Team lithi umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mtenda kasoze enelise ukunquma kusicelo secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai esokuthi amalunga lelidale kanye lele Senate asekubandla leRenewal Team axotshwe kulelidale ngoba akhethwa ekubandla leMDCT esithi isizathu ngokuthi umnumzana Mtenda wadlulisela udaba olufana kabili ukuthi liyehluzwa emthethwandaba. Ekhuluma emhlanganweni lentathele izindaba yeHarare lamuhla unobhala jikelele weRenewal Team omnumzana Tenda IPT uthe kuyamangalisa ukuthi iMDCT ifuna amalunga lelidale akubandla lakhe angamachumi amabili lanye axotshwe. Yona iMDCT isithi ayisoze iphatheke kukhetho. Uphinde wasola ibandla leMDCT esithi lisebenzelana lelezanu PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe. Kodwa isikhulumise MDCT umnumzana Obed Kuthi uphikisile ukukhulunywa ngumnumzana PT wagcizelela ukuthi sokulomahluko kulolu daba olungabangela ukuthi luphumelele udale. Okuninga lolu daba asikuzweni kunxoxo esiqhube lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla seRenewal Team.
Ngizathanda ukuthi ngazise abantu beZimbabwe ukuthi ubabuTsvangirai leqembu lakhe like lingelasisa ekhoti ukuthi ngasiyamiswa ePhalamende yeZimbabwe. Kodwa sokuke kwayehlula ngoDisemba kwehlule nangoMeyi futhi kwehlule incwadi balazo ukuthi kwehlule. Ngendlela yokuthi thina lokho esiyi-MDC yona liyana eyafunywa ngoGibson Sibanda labo-Milton Kwethu labomdlonga. Into ebaphambanisayo kuthiwa yi-rebranding. I-rebranding iphathwe yayibrenda nge-any name like United Movement ayisukuthi sosifomi party sasikafomi party. U-renewal it's just rebranding ukuthi we are thinking different from what we used to think siqalisa iparty. So yikho-ke bona bacabanga ukuthi engxenye hhayi sesifome enye iparty hhayi lokhu kunjalo u-secretary general ukuthi lokhu nguTenda IBD le party yona liyana lokhu injalo. Okufunekayo nje ukuthi ubaba uTsvangirai nabakhokheli bakhe bayephendula imibuzo lapho abaswakhona emthethwandaba balayo incwadi yabanxusa emthethwandaba lanamhla lokhu ibamele. Ngoba ngathi uyananzelela ngoDisemba sibili hhayi batho ukuthi ekhoti baze baya withdraw ikhesi yabo ekhoti. Lokho nje kungatshintshanga lutho. Iparty ifonywa ngeCongress thina kazange sibe leCongress. Thina lokhu esiyi-MDC yona leyana nje kuphela ukuribranda nje ukuthi kwehlukane nje ukuthi hhayi iparty iyavunyela ukuthi phakathi kwesikhathi ibe lama-uniform ayi-pink ayi-orange ayi-red any. Lokuthi futhi siyavunyelwa siyiparty i-constitution yethu clear ukuthi you associate with any other parties same levels and ideas and thinking. Kho-ke ngibona ngani lapho abasuke bakhuda khona kakuntshintshanga lutho.
Ye kodwa lina lokhu lile themba lapha njengoba umnumzana Pete ekhuluma ukuthi lina yini elilolungelo lokuxotsha ePhalamende labana abaku-MDCT njalo lilo bufakazi
njalo sibili ubaba uTsvangirai esebenzisa amagqwetha akhe ngoDisemba wahamba waye withdrawer ikhesi yakhe njalo kwathiwa akabhadala inhlawulo zonke laye uyakwazi kakusukisela khonapho kakuntshintshanga lutho. U-secretary general we-MDC simasingaze nguTenda IBD the structure soneso nje esibe khona yiso esisaziyo ngene ephalamente esiyi-MDC.
Ekugcineni libona impumela isiba njani ngobani phakathi kwena balobufakazi obulesi sindo?
Hayi thina lokho esine khonokho njengoba uspeaker wake watsho nje ukuthi hhayi lapha yikuxabana kwabantu abomuzi munye so abahambe bekhulumelana indaba yabo ngoba sikuxabana nje singumuzi munye kodwa lokho esinjongonye. So siyakwazi ukuthi hhayi khonokhalo kwakukhulunywe nje ngospeaker kakuthi akuntshintshi lutho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secelele MDC Renewal Team obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo ababe isiphathamandla zebandla lezanu PF abasanda ukuxotshwa kuleli bandla umnumzana Titmus Mutasa lomnumzana Themba Mliswa lamhla bakhweze emthethwandaba udaba lokuxotshwa kwabo edalele iPhalamende ngeviki edluleyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voiceofamerica.org. voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Umabhalane obona ngezemithetho kubandla lezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa sexwayise amalunga aleli bandla ukuthi etshiyane lokuhlokoluza amalunga acatshangelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mujuru. UChinamasa wethule amazwi la izolo emhlanganweni awenze labasekele bezanu-PF kobulawayo phansi kohlelo lokulungisisa ingatsha zaleli bandla endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umnumzana Chinamasa wabehamba lomnumzana Phelekezela Mphoko lezinye iziphathamandla zebandla. Maningi amalunga ezanu-PF axotshiweyo kunyanga ezedluleyo esetheswa umlando okusekela unkosikazi Mjuru okuthiye kulokulwisana okukhulu kuleli bandla. Abanye babaxotshiweyo abathi umnumzana Didimus Mtasa lomnumzana Rugare Gumbo sebekhweze udaba lokuxotshwa kwabo emthethweni ndaba besithi akukho emthethweni. Ekhuluma phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo, umongameli Robert Mugabe uthe ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza lolu daba. Amazwi la asolwe kakhulu ngamagqwetha kanye labalwela amalungelo oluntu besithi yikwethusela emthethweni ndaba okwenziwa nguMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaChinamasa.
Ngithemba inkulumo kaChinamasa le abantu bayayinanzelela ukuthi uChinamasa into asezama ukuyenza sokuyindlela yokumaneja i-crisis abavele kade sebelayo, ngoba ilokhu iqhubeka ikhona lanxa nje kona sebezibambe ngasesidukwini. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi uhlupho lwabo lwe-succession uzani lokhe lukhona. So abazama ukwenza lapha futhi ukuthi ngesilungu singathi is to extend i-olive branch to laba abantu akade becathanga ukuthi ngaba kaMjuru, ukuthi nxa befuna bangasondela kukhulunyiswane bamukeleke ibandla liye phambili, kodwa kumele bakwamukele ukuthi bona sebenqotshiwe.
Sokuyikuphela kokulwisana kubandla lezanu-PF yini lokhu mhla?
Hayi, sikokuphela kokulwisana kwabantu kubandla lezanu-PF. Okwenzakalayo nje ngoChinamasa bazama ukusitshengisela ukuthi bazibambe ngasesidukwini, njalo okwamanje yibona asebelawula okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kuseselohambo, uma ngusesemuti abasazawuhamba, ngoba asikabi kwazi ukuthi bazibambe ngokungakanani ngasesidukwini uma nxa uMgabe engathi kusasa avuka ethonile. Bangaqhubeka yini belawo lawo mani ukuthi baqhubeke ngendlela kade besenza ngayo khathesi?
Sike sabona njalo uMongameli Mugabe sithi yena ufuna ukubona ukuba nanguphi umahluli ozahlala phansi ahluze udaba lombango wezanu-PF olukhwezwe edale ngoMtasa loGumbo. Ayisikho kwethusela imithethwandaba yini lokho?
Ngezinye indlela ungakubona phose ukuthi kwehlule kwethusela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi into azama ukuyitsho lapha nxa ngithi ngiyakuzwisisa ukuthi uMgabe uzama ukuthi athi izinto ezenzakala kuzanu maziyekwe zibe njengama-internal matters awezanu, ukwenzela ukuthi abe nendlela yokuthi athi deal with abantu abanjabomdasa, ngoba iqiniso elikhona siyakubona ukuthi uMgabe ukhanya uzontile ngento eyenziwa ngumdasa loGumbo. So laphana uma ekhuluma ulokwethusela akwenzileyo of course, but at the same time uzama ukuthi acokisise ukuthi le nto yenzakala kuzanu i-internal matter yezanu, kayiyekwe i-internal matter yezanu. But angiboni ukuthi lanxa yekutsho njalo ukutsho ngaliphi, ngoba iqiniso elikhona ukuthi balemvumo phela lamalungelo ukuthi labo hambe bayihonone emakhodi, njalo emakhodi abanikelelwe lelungelo ukuthi abazwe laba bantu.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele Bhilithane.
Kwestudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera elizweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi walaya abezomvikela belizwe lakhe ngonhlolanja nyakenye ukuthi bavikele ukubulawa kukamongameli Viktor Yanukovych wele Ukraine ngaleso sikhathi. Uthi kulapho uhulumende wakhe aqala khona ukulungiselela ukuthi ele Ukraine libuyele embusweni weRussia.
Amasocha kwele chat la kwenishe abikwa esehluthune idolobho elalithethwe ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalisa kwele Nigeria beBoko Haram ele Damascus. Ukuthathwa kwaleli dolobho elisemngceleni weNigeria leNiger kubikwa kuyisehlakalo sokuqala sohlelo olulungiswe ilibutho lomanyano wamazwe angentshonalanga kwezekwazi le-Afrika lokuhlasela kanzima indawo zabeBoko Haram.
Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, odokotela bakwele Zambia bathi umongameli Edgar Lungu osanda kukhethwa ukukhokhela lelo lizwe kumele ayidinga uncedo lokwelatshwa ephetsheya umkhuhlane alawo omenze waqaleka ngesonto. Ulungu ubikwa lo mkhuhlane we-achalasia obangela ukuncipha komphimbo okubangela athwale nzima nxa eginya.
Abavela kumabandla ezombusaze lawezekholo achiyeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bamanyene emzini wenduna uMasuku izolo besiyalalela udaba lwepulazi lemaleme elifuna ukuthathwa lipolisa lensitha umnumzana Rodrick Mashinkayitse. Leli pulazi beliphathisa izakhamizi ngezifuyo ezibalisa izintshe, isonto, isikolo kanye lamahwetela. Umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko kazange aze emhlanganweni lo okubangele ukuthi abanye basuke bayisiyangena epulazini ngamandla besipha izifuyo zabo esezathathwa nguMashinkayitse ukudla. Kodwa amapholisa lamhla avuke ebopha abantu abangamachumi amane. Isehlakalo sokuthathwa kwepulazi leli sisolwe kakhulu ngamabandla aphikisayo afana lele MDC elithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende engabela ipulazi ebelisetshenziswa zimuli ezimbalwa emuntwini ongadabuki esabelweni seMathebeleland. Induna uMasuku utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bamelele umnumzana Mphoko ukuthi azoxazulula lolu daba.
Yabe kumele abe khona basamtshela ngendlela eqondileyo bona onanga zonke yabo Mathema.
Manje usetsheliwe yini?
Waye ngasophe kumele behamba futhi ngakusasa.
Kanti lona udaba lolu luhamba njani kwakathesi sizwa kuthiwa bakhona abagcine bengena eplazini?
La ngikwazi njengoba ngiyakuthika nje thina sekunjalo, thina sike abantu abami balindele i-ansa kanyanga zonke. Yazi besebebezingelela ngokwakulokho thina zange sikhulume ngokwakho ukuthi bayenzela. Thina sithe bahambe ngomthetho.
Kodwa bona abantu bathini njengoba iplazi leli belibaphathisa?
Abantu baplazi bathi bayalela iplazi, bathi iplazi liyabanceda. Abantu bakathatha amapolisa abekhona ezulu bazivile ukuthi abantu bathini. Amapolisa adabe yikhonsa abekhona.
Leyo yinduna uMasuku owesigaba seMathebeleland South obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 SAKZ. UChris uphinde waxoxa lomfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabakhokheli bomhlangano wayizolo.
Ye, umphakathi ubuyile ngobunengi. Abantu baqhubukile endaweni zonke ezishiyeneyo, abantu bebanengi ngenxa yoba ngabe ngafika ama-500 kade bebuthene enkundleni kaMasuku besithi bona kabafuni ukuthi iplazi leli liphiwe uMashinkayitse, kungcono liphiwe bona abanikazi besigaba. So-ke induna kade zikhona, induna uMathema, le nduna uNdiweni inyanga zonke, le nduna uMasuku. Abantu bakhane bezivisele sibili ukuthi hhayi even though nxa uvice president Mphoko kade ekhangalela ukuthi abuye ngasazibuye ngasabuyanga, abantu babuhlungu. Usithi sokutshayisiwe khonapha lomhlanganiso uchothekile, abanye abantu bahamba bayangena eplazini baqamula amakhiye basuphuna amagedi ngomashinkayitse kade efake amakhiye evale abantu ukuthi bangangeni ukuthi bayefida iy'nkukhu zabo eziphakathi kweplazi. Wasekusithi ekuseni namhlanje ogogo abathile izakhamizi zibuthene zahamba khona ngale ukuthi ziye provide security njengoba amagedi beseqamukile. Plus abantu bareporte izolo emhlanganweni ukuthi amasola into eziningi khazi atshontshwa lokho kufikela ababantu. So impahla zabo, impahla yabo esemsebenzi abasebenza ngayo ekufideni inkukhu lekufikeni abatamatisi iyacatha, so kungcono bayezilindela bona. so basele hamba ke namhla abantu kade kuhlangene ogogo nabokhulu labo labantu abathi abesiyalinda ukuthi labana abantu abasebenza eplazini basebenze kuhle emini ke basebebotshwa abantu labo akade belindile leyo eplazini
bangaka ababotshiwe
kade bebotshwe sibefika inamba engamathumi amane embeni okwenzakele ukuthi abanye bacune imoda isi amapolice ekezi ikisinxa ingaseneli yasiwa sebesala abanye yasibuya labantu esingathi yasikhangela asikababoni kodwa cha abantu abaabout 15 abayibo abasestokisini lapha ekezi ngikhuluma nje ngikhonapha simelele ofisa yenhlaji ukuthi asikliyele egqweda ukuthi igqweda libabone silungise udaba lwankhona kanti sidlule enatisa sathola abaningi abaseleyo ogogo labomama bemile bethi imoto yamapholisi tezabuizobathatha abalindele ukuthi labo bazothathwa babotshwe nxa kungenjalo bazagada ngezabo izimali babuye lapha labo bazobotshwa kanye nalaba ababotshiweyo futhi abantu bathi bona ekuseni bebabambe umuntu lo omunye wakwamashinka ayizebe bemkhuba besithi kasuke eplazini kahambe kibo so yikho bayabeshwathe besamkhuba behamba laye plus inguye abacabangela ukuthi uthethe amasolar panel ukuthi wacatshile eplazini kulokuthi amapholisa abophe lo muntu okhanya ecathengelwa ukuthi webile basebebopha bona aba bantu abade be-citizens arrest bebophe umuntu ocathengelwa ukuthi webile so yikho kwenzakalayo khathesi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 SKZ
Inhlanganiso yakwele Netherlands iSNV sisungule uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo abangamankazana ngempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini kubika uNothando Sibanda
Ubuye esikhathini kwesifazana ludaba olwaluvele lungakhulunywa ngalo osokwenze amantombazana amaningi kanye labesifazana bathwale nzima lithule ngenxa yokusilela kwempahla yokucika. Impahla le ilentengo ephezulu ngesikhathi vele imuli zingayikhangeli lapho kuhlelwa ukusetshenziswa kwemali. Lokhu sokuthiye amantombazana kanye labesifazana besebenzisa iloba yini abangayithola okugoqela amalembu adajuliweyo, amahlamvu kanye lamaphepha okuyingozi kumpilakahle yabo. Abakhangela amalungelo abesifazana bathi ukutholakala kwempahla yokusebenzisa owesifazane sesikhathini ehlanzekileyo njalo eneleyo lilungelo lawo wonke untombazana lowesifazana elizweni. Inhlanganiso le isiqalelo oluhlelo lokuphathisa abantu ukuze bazilungisele impahla ehlanzekileyo njalo ingaduli abalakho ukuyisebenzisa njalo nje endaweni ezigoqela inkayi, ilubane, imaswingo, igokwe North le South, ibinga le Bite Bridge. Unkosikazi Lindile Ndebele ophethe loluhlelo ku-SNV uthi udaba lolu kumele kukhulunywe ngalo ngoba lukhathaza amantombazana amaningi okwenza behluleke lokufunda abanye bagcine bengayanga lesikolo.
Lolu sananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besesikolweni okusho ukuthi nxa ngakhululekanga sesikolo le mfundo kayingene kuhle ngoba nihlalani lokhu engicabanga ukuthi kambe isigqoko sesingcolile kambe utisha kathi esizathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani. Njengoba utisha lo elolaka kangaka engavumela abantu be-toilet kambe mina nzaphetha ngini osokubangela lokuthi kwesinye isikhathi ngicine nilove esikolo mbembe mphunga lokuhlulukelwa nje nxa ngisesikolo. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathise kanjani kwenza ukuthi bakhululeke nxa bekuleso sikhathi ngoba khona kuyindalo nje.
Unkosikazi Ndebele uqhubeke esithi uhlelo lwabo solulethe inguquko eningi ezigabeni abasebenza kuzo.
Abantwana uncedo abaludingayo ilwazi. Kathesi ungakhangela izimuli eziningi zehlukene kulabantwana abahlala bodwa kakho obafundisayo ukuthi kathi nxa sekungena kuperiod kumbe ngithi esikhathini kwenziwa njani usebenzisani njalo kutheni okubangela ukuthi abantu bagcine besebenzisa izinto ezingaba yizingozi empilweni zabo. Ungakhuluma lomongikazi, ukhulume lombalisi, ukhulume lomntwana, ukhulume lomzali, bonke bathabile bathi luhlelo sibili olukhangele indubo ezihlangana labantwana.
Ukucubungula okwenziwa inhlanganiso le eziqintini ezilithumi lanye kuveze ukuthi amathumi amabili ekhulwini amantombazana akayi esikolo lapho esesikhathini kuthi amathumi ayisikhombisa lambili ekhulwini alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo. owaphathisa ukucubungula udubo lolu emaphandleni unkosikazi Edna Bhala uthi kuningi abahlangana lakho lapho amantombazana asebenzisa ubulongwe amaphephandaba amalembu lokunye okunjalo njalo ngenxa yokuswela imali yokuthenga impahla eqondileyo.
Okwasidanisa kakhulu ukuthi kwenye indawo abanye babesithi omama bayasebenzisa lawo malembu bawawatshe wagcine abantu ababo abangamantombazana ukuthi lawo bazasebenzisa wona. Sabona ukuthi lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kusesikhathi kugcina kudala ukuthi abantwana ikakhulu bagcine besiba le mikhuhlane yezibeletho bagcine bengasakhuli kuhle. Kulokhu kuhlolisisa futhi sananzelela ukuthi ngesikhathi umntwana oyintombazana esemfuleni akalaleli kuhle ezifundweni zakhe.
Umnumzana Shadrack Kuphe oyinhlanganiso le uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantu ababo kanye lamantombazana ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama. Uthi imikhubakhuba eyenza lesi sikhathi sibe yimfihlo yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo baze babone kungcono ukuthi bazifihle emakamelweni abo bengatsheli muntu ngendingeko zabo kuze kudlule nyanga zonke bethi batshaywa ngamakhanda bengalivezi iqiniso.
Obaba sibakhangeleleyo ukuthi bona babe lesandla ekukhangeleleni abantwana ngesikhathi sokuya esikhathini ngoba yibo abalamandla okwenza izinqumo ezithathwa ngkhaya ezimayelana lokuthi imali isetshenziswa kanjani ngoba kukhangelelekile ukuthi yena abantwana abangamankazana abanisa ukuthi baphuthuke esikolweni ngoba bengalala izinto zokusebenzisa nxa besiya esikhathini. Esikhathini esiningi babe sisaba ukuthi bakhulume ngkhaya ukuthi bakuleso sikhathi ngoba isintu asibavumele.
Abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la okucika. Amalembu la okucika bancediswa ukwayenza i-SNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela i-fleece njalo alakho ukugeziswa asetshenziswe njalo nje okumnyaka lengxenye elokhu ehlanzekile. Unkosazana Sibongile Ndlovu olungisa amalembu la uthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela abiza amadola amabili kuphela ukwenza ayisikhombisa. Uthi kodwa lapho sebewathengisa bathengisa idola emabili okokuthi amantombazana ayenelisa ukuzenzela awawo abesesenza lamanye awokuthengisa.
Then abanje omama esithunga sonke siyathengisa amarambu we sell them dollar for two. Labo mama abanye esabatrenayo khona ngapha emakhaya ema-districts wona le watsheliwe abanye sebesenza ibhizinesi ngawo like abanye omama abangale e-Beitbridge bathi bona bayenza about $500 last year thola local material efleece ejava but unfortunately i-waterproof liyane ngaphansi liyane local okwakhathesi ayikho sithole harari.
Lanxa eleZimbabwe lilembali yokulima uchinda iningi lalolu chinda beluthengiselwa kwamanye amazwe lapho olulungiswa khona luphenduke elizweni solulentengo ephezulu. Idale lephalamende like laphatha lolu daba lokuswelakala kwempahla yabesifazana nxa besesikhathini kumaviki asanda kuphela. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wathi yena uvele kazake ayibone impahla yokucika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingunothando Sibanda.
Siyabonga Ntombi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukuze iphetha izalamhlanje ke sikhangele ebesilazo.
Intatheli zindaba umnumzana Itai Zamara okhokhela uhlelo lokutshengisela eAfrica Unity Square uthunjwe ngabantu abangaziwayo lamhlanje abacatshengelwa ukuthi ngabe CIO.
Icele le-MDC elizibiza ngokuthi i-Renewal Team lithi umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdende akasoze enelise ukunquma kwisicelo secele elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai sokuthi amalunga aleli dale axotshwe edale lephalamende ngoba akhethwa ekucele le-MDCT.
Umongameli Mgabe uthi ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza udaba lwabaxotshwe kuZANU-PF umnumzana Didimas Mtasa lo mnumzana Rekare Gumbo okungamazwi asolwa ngabalwela amalungelo oluntu.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga
lami owenu untungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.